As a party, we said we will get the guidance from the family, and the family would not unite as to how to proceed.
Njengebandla sathatha isinqumo sokuthi sizalandela esikutshelwa yimuli kaMahlangu, kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla behluleka ukuvumelana ekutheni umngcwabo uzahanjiswa njani. Ngalokhu sabona kubalulekile ukuthi singaphatheki. Ngiyazi bakhona abathi kwakumele sihambe, kodwa sasingakwenza njani lokhu imuli kaMahlangu ingavumelani. Emasikweni ethu umuntu ungcwatshwa ngumndeni wakhe, hathi ibandla lezombusazwe.